Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Le vuka njani mthokazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesihlanu mhla zinhlanu kuNtulikazi 2019 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bathi bayadubeka kakhulu eZimbabwe.
Isitulo njengeflower ngihamba kuflower i-5 kg sesithenga nge-$4 nge-US, sathi i-$73 akusahambelani nje.
Kutsha ihotela yomprofeti uWalter Magaya eHarare.
Ndabefuna ukuthi bona abe bayeambulensi beqale bekhangele ishise bebone kodwa siko olukhonayo ukuthi nje besibona ukuthi kube kunezinto eziningi ebezilokhu zikhulunywe kule njini abantu bekhanda bethukuthela ezinto azenzayo.
Bathakazelela uzibuse kwele Melika.
Our nation is stronger today than it ever was before.
Ilizwe lethu liqine okwedlula elayiliko khona. I-Sports Commission isihlolisisa ukunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors kumncintiswano we-Africa Cup of Nations.
Singathi bebezama ukubana bayenze lokhu abakuthi ngesilungu yi-audit ye-trip yama-Warriors uphume indaba ezinye ezingamnandi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi bathwele nzima kwele Zimbabwe ngenxa yokugudeka komnotho ongapheliyo. Esikhulume labo besendaweni ezijeneyo bathi kunzima okumangalisayo ukuziphilisa ngoba kayitholakali imali yohlobo lwama-bond notes kulandela ukuvinjwa kwemali yakwamanye amazwe nguhulumende weZimbabwe. Uhulumende uthi amapolisa azabopha bonke abantu abasebenzisa imali yakwamanye amazwe. Omunye wabakhonona ngokwezakala elizweni ngumnumzana Raphael Ncube ohlala eMpowings.
Sikubonayo eMpowings lapha hayi kunzima ngoba kathesi sitshintshile sesisebenzisa imali eyodwa njengoba sesuke kusebenziseni izimali kade ziziningi. Eyi, lezi sukunzima ngemva kokuba sesitshintshile sesisebenzisa i-RTG le bond izinto zikhwele kunokumangalisayo ezitolo lapha sezithengwa nzima. Le mali yangikhona yona le bondi lutshwana kakhulu kayitholakali ngokuningi. Okuningi esingathi ngikho kusebenza kakhulu i-RTG khonokho kusemoyeni kutholakala emafonini. Hayi kunzima lapha sisebenza nzima, hayi into zangikhona ziqedakali. Vele lokuthi ingathi uzayenza kanjani, hayi kunzima. Izinto ziyadura isinkwa esiyi-$6 ngikhuluma kunje nje. Izinto ziyadura amabhuku abantwana esikolo ayadura. Amanye amakubhalela amabhuku lana ngama-$4 ezinto ezikhona ezima kakhulele ukuthi ngithi sikulungisa njani, senza njani kunzima ngoba uhulumente ukhonke mana wethula kuphela indaba le engakhuluma nifananga lezakhamizi ukhonke kuzwa nje sekutheli ukuthi kusukela ngela ngelinye nje sesizasebenzisa i-RTG.
Khonapho belisebenzisani khonapho?
Sibe sisebenzisa amarandi kakhulu kakhulu emhlubulweni lo wangapha ePlantus lalo ibhondile lisebenza kodwa hayi khona kakhulu.
Abantu lokho besebenzisa amarandi kodwa?
Abasasebenzi ezitolo abasavumi amarandi sebesithi hayi hamba uyowatshintsha uze sibuya uphethe ibhondi.
Manje kuyasebenza konokho?
Kunzima yikho phela sikhala ngakho ukuthi kunjenje le bhondi langikhona lonelo lilutshwana kalitholakali lingoba ulutshwane okuyikho kuyimali okungani yikho ungeke kusemqongweni kakhulu yikho khonokho kuthiwa i-RTGS ukutholakala emafonini ngemakhadini yikho kulakho. Manje abaningi abalakho khonokho labo abanamakhadi ikakhulu abantu baphethe amafoni izimali ezisebenza zenezo. Akunzima lapha nxa ngikhuluma nje nzima abantu bathana ngamakhanda kabazi ukuthi bangayenza njani.
Umnumzana Raphael Ncube uhlala eMpowings sixoxelayo esemzini wakhe. Omunye njalo okhala ngokwenzakala kwele Zimbabwe ngumnumzana Harris Dube osebenza eGwanda.
Sihlangana lobunzima ukuthi idengo ezitolo lapha sokunzima Dube sokudurela khona okumangalisayo bakhweza ukusa kwelanga le mali yakhona iwa daily and kunzima njani.
Ye, uhamba njani khonapha ezitolo khona?
Baba ezitolo lawo sokungani babahlangane lobutsotsi ngathi ibhenki le interbank iyafaka imali ukuthi lapho but uzakhala ukuthi wena esitolo njengeflower ngihamba kuflower i-5 kg sesithenga nge-$4 nge-US sathi i-$73 akusahambelani vele.
Kutsho ukuthi nxa ule US dollar lakho ufuna ukuthenga iflower lokunye kuyamele ukukhonvethe njani uhambe ebhanga kumbe uyenza njani
sebesithi silethe ebhanga abathintshele bona uhulumende sesonjalo sesithi kasithele ebhanga abathintshele so into ezikhona lama rate sebawuyisile ngapha usoka kusazwe sengredu lama rate sebewuyisile abanye ku 8 i-case yabo 6 yabo 8 yimbi kade sikuzwa namhla manje layo ibhenki yelizwe ayisaqondi ukuthi irete yethu sethiphi so sokuyinkinga lwabo ezitolo
pho manje liphila njani baba Dube
intando yenkosi ungatheka kunokuncane ompuphu labothukela kunokumbijana uyavuka la usidlika ikhekhabishi lamafutha kodwa sokuhlungu umale kwethu ibuhlungu ungazibambela TG yakho nombifa ekhadini hayi isibuhlungu Dube ayithengi lutho
Asithi baba Dube umuntu uyavuka ekuseni lize liyetshona akusitshele sibili ukuthi uyabe ethenge ngemalini lokhu lalokhu lalokhu ngamafutshane khona
ngimali angifanisile ngami ngihambe ngadobha ngedwa nje kathesi ngisemsebenzini ngihambe ngadobha ngovulo igrosari engamangalisiyo isithebu labo mpuphu lakhona kuncane kwathi kwathaya i-500 bond yaphela khona kwakuyalolunengodulumanisayo kalezi ikheji yenyama ekuma-$22 one kalezi nyama esemsebenzini ukuthi uzawuka ungadli ukuthini and kunzima Dube abanye vele sithi vele kunzima kakhulu lezitolo abantu abasabatholi besemahlobo nje kalezi ngemva kwayizulu akulabantu
umnumzana Harris Dube usebenza eGwanda sixoxelayo esedolobheni leGwanda Umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation ubika ukuthi ihotela yomprofiti uWalter Magaya ichile izolo ntambama. IZBC iveze imifanekiso lamavidiyo atshengisa ihotela le isitsha okumangalisayo. Umsakazo lo kawuvezanga ukuthi kwenze njani. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu kanye leziphathamandla ezikunkonzo kaMagaya. Lokhu kuza ngesikhathi kulabanye abantu abethisa uMagaya amacala ukuthi wabahlukumeza ngendlela etshiyeneyo. uMagaya uthi abantu laba bamqambela amanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomfundisi uHussein Sibanda othi akwaziwa okwenzakale ehoteleni kaMagaya.
Bengifuna ukuthi bona abe fire ambulance beqale bekhangelisise bebone othi udubola ukhona ukuthi nje besibona ukuthi kube kulezinto eziningi ebezilokhu zikhulunywe kule njini. Abantu bekhanda bethukuthela ezinto azenzayo angazi ukuthi kumbe kungabe kuyinto exhumanela khonokho kumbe kuyinto ezenzela iyodwa akuqedakali
singathi wena kodwa nxa sukhangele ubona ngani kungabe kuhamba njani
olunye uduko olukhona khathesi eZimbabwe singakhangela okunye kodwa olunye uduko oluba khona ukuthi ngenxa yokuthi akula magethi abantu abaningi basebenzisa igasi enkulu nxa bengananzeleli kuyathisa izinto njalo asikwazi engxenye kungabe kungabantu abamzondeleyo ngezizelezadotha uyazeza
ye nxa ukuthi kuyikhonokho okuthi abantu bamzondele kuyabe sekusijoni khonokho
akumelanga abantu bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo bekumele beyekele amapholisa ebe yiwo acubungulala indaba iziqedwe iziphele udubo yokuthi nxa abantu bebona ngani akulalutho olwenzakalayo yikho begcina bethathe umthetho beyofake ezandleni zabo ngakho la kuyamele ukuthi ngamapholisa besizwa indletana ukuthi ngabe kule nto enje eyenzakalayo bekhane beqina ngokuyicubungulisa ukuthi into leli iqiniso yini ungenamanga
ye siyabona ukuthi kulabafundisa abaningi abayenza lokho kuthiwa yi-prosperity gospel akutsho ukuthi engxe abanye bavele bathi bayaqilwa into ezinjalo njalo nxa ukuthi kunjalo abantu bolaba benza ukholo olunjalo akumelanga kumiswe yini ezimbabweni
isisekelo sombuso sethu siyavumela ukuthi abantu benze inkolo ezehlukeneyo ikanti njalo anisho umuntu yena kumele asebenzise ingqondo yakhe ukuthi abone ukuthi lapha ngiyaqhilwa kumba ngiqhilwa kumbe ngifake imali anisho uyabe engakufakanga umbhobho ekhanda umuntu uyabe ezenzele ezikhethele
lo ngumfundisi uSen Sibanda sixoxe laye eseHarare sikhangele ukuphuma kumaphephandaba lendaweni ezinye ezijeneyo umnumzana Nelson Chamisa uthi kuyamangalisa ukuthi sokulabanye abantu abasebenzisa igama lakhe kutwitter wethule lokhu enkundleni yetwitter ekhasini lakhe uhlangothi olwethula imibiko karhulumente luthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uza kuya emhlanganweni kwele Niger okhangelane lokuthengiselana phakathi kwamazwe ajiyeneyo. Izitolo zakwa-OK City intengo yempahla ejiyeneyo ebikhuphuka ongapheliyo ibisenziwa ukuthi umumo welizwe kadungamanga kuhle. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Herald. Ye kwamanje ke sokuyisikhathi senu ukuthi likhulume konke ke elifisa ukukhuluma namhlanje. Likhumbule ukuthi nxa lisithumezela kuwhatsapp inombolo ye-201 202-465-0318. Wathi size ukuthi abanye abantu batheni namhlanje.
Salibonani basakazi bakastudio 7 lani lonke bantu beZimbabwe. Ngilapha eCross Churchill. Ngimangaliswa ngulo ulida ye-youth lezanu lo otuchamisa nguye owacela ama-sanctions. Shuwa kati bazaqhuma ama-sanctions. Abantu ababulala ilizwe yibo abadla imali bodwa ngobusela babo khona ngale. Anti nguye obabambileyo nje ediba abatshontsha engababambanga bonke. Laye ngomunye ophakathi abadla imali zezanu abadla imali kahulumende. Sihawula sisidla ingqoqo zomlomo ayetshona ekhuluma le nhlona abalazo abantu bezanu.
Hey, sanibonani linjani ku-Studio 7. Hayi, into yakithi leyi iyinkinga leyi. Hambi yona imali yake yavalwa semday ukuthi ayisekusafanelanga ukusebenzisa ezinye imali sokusebenza yona, yona ingekho. Kuthiwa abantu bayithathe phi leyo mali. Njalo imali ifanele ukuthi uma bezayifaka baqale bememezele ukuthi abantu labo bayakwazi ukuthi bayenza njani. Hayi khona isivuka mpunzana sabo lesokuthi namhlanje siyamemezela imali ayisasebenzi. Lamabhondi abo bazavala futhi kanjalo. Last time bavala ama-barriers check abantu loke bethwalane lezi chibi zabo. Ayi, uhulumende wezanu lokalanqondo. Fanele batshela abantu kulesikhathi. Abantu bekwazi ukuthi labo emva kwezinyanga ezingaka kumbe bebanikeze 6 months. Abantu bazilungiselele ukuthi imali le izavalwa. Hayi khona ukuthi umuntu ukhuluma manje ukuthi ayisasebenzi kwasombuso lo. Ngazi ukuthi waye benza kanje. Hayi, ngazi ukuthi impela kwezenjani. Kulunkulu esilahla kangaka. Ngathi imali ayisasebenzi namhlanje sokuthiwa abantu babotshwa babotshelwana. Imali yiyo evusa ilizwe, ilizwe leliyana limi nje i-foreign currency. Kodwa namhlanje uma besithi sayifuni se ayisasebenzi, bathi senze njani? Abantu bonke basebenza ngaphandle kwelizwe. Iphathi kwelizwe bawuthatha umsebenzi ngoba babulala i-industry yonke. Akula nto eyenziwayo. Kona manje abantu bade bevuswa yiwo amazwe angaphandle ngemali yabo. Sebesithi abayifuni.
Linjani balasakazi bomsakazo we-Studio 7. Hayi, siyalibonga umsakazo wenu ngoba usilethela indaba ezimqotho ngezwi lethu noma kubuhlungu. Hayi, asazi ukunye sesizothembela kuNkulunkulu uzosiphathisa. Nangu nalo mfo bangibiza ngoMandanda noma Mandanda ngubani, live talk laphana. Lo muntu wenu liyamthanda ngala ngiphika, ngisho ukuthi thandani mina lekelena. Kodwa ukuthi abuye ehleka abantu ngokuhawula kwabo elizweni laphana ngoba yena uhleli kuhle eGoli, udla imali, uthumela bakho abantwana ngendlela yakhe o le midi yakho ukuthi le ezinye iproblem azimfikeli yena o kashiselwa truck my driver yena uyakwazi ubathengela abantu. Uze ukhuluma uzosihleka lapho ehlelweni uthi wena abantu bahlanya bayihamba bayekhuluma uchamisa bayenzeni bayenzeni. Urongo kakhulu mfolo. Ndilando fethu mbona ngathi ndiyamnikeza more. Itama ngazi njalo, but ukubona kwami personal bona ngathi nje ngimovernikeza iplatform laphana. Into azikhulumayo they are nothing but sibulala abantu inhliziyo. Please akuqaphela akukhulumayo. Anyway, thanks, ngiyabonga kakhulu.
Ye lokho-ke ngokwethulwe ngabantu khonapha-ke emsakazweni we-Studio 7 abasithumezela-ke WhatsApp kunombolo ethi 01202-465-0318. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubhubha abantu abafika phose ikhulu engozini yesikebhe ebesithwele iziphepheli duzane lelizwe leTunisia. Umkhokheli wakwele Pakistan ukhangelelwe ukuthi uzaba ngokuqala ukukhulumisana namalicatsha eTaliban selokhu iTaliban yasuswa embusweni ngomnyaka ka-2001. Iziphathamandla zakwele-South Sudan zivimba ukuthi kungamemetheki umkhuhlane we-Ebola kulelo lizwe. Yes, siqhubekela phambili ke sikhuluma labalimi abajiyeneyo. Namhla sixoxa lomnumzana Luthi Mabandla.
Ngisekhwekhwe endaweni okuthiwa kuse-Dam 3. Ngilima inkomo.
Singathi ufuya inkomo eziningi kanganani kona?
Kathi sinde-150 eplazini lami.
Uzigcina njani zonke zelezo? Zingazani yi-commercial farming kumbe kwini? Singathini kona?
Yeah, it's a commercial farm A2.
Aha, kodwa zigcine kanjani khonapho Mabandla?
Yi-free roaming, zizindlela nje amadlelo, then from time to time siyasupplimenta like i-season le sesikuyo la onalo umnyaka ongamuhle. Siyasupplimenta ngama-interblock feeds, ngama-salt and so forth.
Uqalise nini ukwenza khonokho baba Mabandla?
Uqalise ngo-99, ukuya emaplazini ngihambe ngo-2008.
Singathi
ngangena khona kuma-commercial farms.
Zenele inkomo zakho zonke lezo?
Hayi, indawo engikuyo ukwanela ziyabe zifuna i-supplementary feeding. Nxa ungenza nge-supplementary feeding kazenele. Ngoba i-livestock per unit is too small. I-area engikuyo ifuna about 8 to 10 hectares per livestock unit. So i-number engilayo is a bit heavy for i-area enguyo, because i-area yami 660 hectares.
Singathi vele wakufundela uba umfuyi kwezinkomo?
Ngikufundelanga. Yinto njengazoyingena sengikhulile, ngizisebenzela something else, but njengomuntu wayekhulele emakhaya ekhuliswa zinkomo, yelima and so forth, I had an interest in that. So I developed a passion for that, kodwa ngizange ngabuyele esikolo. Asemphongo uhamba nje la msenza ama refresher courses and there to improve my handling.
Singathi kona vele kuyadlisa yini kule mali kumbe uyazizamela nje?
Well, over the years bekukuhle, especially during the time when US dollar was circulating, singama returns are right bekubhadala, like mina ngiya breeder mainly for a breeding stock to sell ama heifers, then ama steers bengiwaphenfethena ngiwathengisa. But recently, because of lama challenges, i-value yenkomo has drastically gone down, economical situation esilayo. So ngathi sokunzima, but over the years it was quite a good project.
Hayi ke isikhathi yiso sesidliwe ngumangweye. Akuvalelisi abalaleli ubatshele ngokulima sibili ukuthi kambe kungaba inceda njani labo xa bengangena kukhonokho.
Kubalaleli engingakutho ukuthi i-farming is one of the upstream industries. Ukuthi bekungaba kuhle ukuthi abantu bakithi bangene ngendlela e-serious, bazimisele kuyo, ngoba iku-upstream, unlike all these industries eziku-downstream. I-farming, the mining is as phezulu. So whatever happens kwi-economy, nxa ku-farming, at least lawe you have a say on what happens. The situation around, nobody controls you, unlike now with downstream industry. Then as in common, engakutsho ukuthi xa singakwenza sizimisele, ngibona ngani singaphumelela. It's quite a good project, notwithstanding ukuthi yena economical situation zimi njani. It's quite a project engasiphilisa njengesizwe.
Umnumzana Luthi Mabandla ngumlimi, sixoxela esekhwekhwe. Trump uthi abantu bakwele Melika bathanda uzibuse, njalo akula muntu ongabathathela lokhu. Wethule lokhu izolo ntambama phandle kwendawo ebizwa ngokuthi yi-Lincoln Memorial, lapho bekulabantu abaningi khona, ikakhulu abamhlophe.
243 years ago, our founding fathers pledged their lives, their fortunes, and their sacred honor to declare independence and defend our God-given rights.
Phakathi kweminyaka engamakhulu amabili lamajumi amane lantathu, 243 years, okhokho bethu balwela ilizwe leli besenzela ukuthi sibe lozibuse. Uthe abantu bakwele Melika balesibindi okumangalisayo.
It is the spirit, daring and defiance, excellence and adventure, courage and confidence, loyalty and love that built this country into the most exceptional nation.
Ukusebenza gadalala, isibindi, ukuzimisela, ukuthembeka, uthando lokunye, yikho okwakha ilizwe leli
ukuthi libe ngeliqine okwedlula amanye amazwe. UTrump obesethula umbiko wakhe abesethatha ikhefu ebukisa indizamtshina zokulwa impi uthe ilizwe leMelika liqine okumangalisayo okwamanje.
Our nation is stronger today than it ever was before.
Ilizwe lethu liqine okwedlula elayilikho khona. Liqine okumangalisayo.
It is its strongest now.
Uthe konke okwenziwa ngabantu bakweleMelika kutsho ukuthi akula okungabehlula elizweni.
Our quest for greatness unleashed a culture of discovery that led Thomas Edison to imagine his light bulb, Alexander Graham Bell to create the telephone, the Wright brothers to look to the sky and see the next great frontier.
Esikudingayo ukuthi sikwenze kwenza ukuthi uThomas Edison enze izibani zomlilo kaGetsi. Kuthi ke uAlexander Graham Bell alungise ucingo lokukhulumisana amajaha awright akhangele emoyeni kwezendizamtshina. Bantu beMelika akula ongasehlula.
Americans, nothing is impossible.
UTrump uphinde wathi ibutho leMelika lilwela umuntu wonke njalo kalikaze linqotshwe empini.
Today, just as it did 243 years ago, the future of American freedom rests on the shoulders of men and women willing to defend it.
Njengenhlala yenza ibutho njengalokhu elakwenza ilizwe lithola uzibuse, inkululeko yelizwe leMelika isezandleni zebutho elilabo baba labo mama abazimisele ukulivikela. Abanye abantu basola okwenziwe nguTrump besithi akumelanga kukhanye engani ibutho ngelakhe. Omunye wabachothoza uTrump ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe.
Ngibona ngani uzama ukudonsela imilitary eduzane ukuthi imphakamise, ukuthi lanxa abafuna ukuphikisana laye bazizwe belokwesaba ngenxa yokuthi besabe imilitary. And uhlale sithe mthandana labo general labo bani bani. So engqondweni yakhe kathesi namhla sithengisa izinto azifisayo la sicabangayo ukuthi yena ngabe kuthiwa ngingu-president in a different country ngaseAmerica. Ngabe lami nje ngihlala amasotsha emathani nxa ngisiye e-airport ngiphuma ngamasotsha nxa ngingiyela ngiphuma. Nxa sikhangela nje ukuthi abantu athandana labo ngabantu abanjani ababukayo uthandana noPutin, uyathandana nomuntu we-North Korea omathisa amasotsha ngendlela amathise ngayo. Uyathandana lo-president we-Philippine abantu abacabanga ukuthi lo umuntu yi-dictator.
Abakubandla lama-Democrats bathi uTrump ubezibonakalisa ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngo-2020. Bathi basahlolisisa ukuthi usebenzise imali enganani ekubukiseni ibutho lokunye akwenze ngosuku lokunanza uzibuse.
Kwezemidlalo, iCommission ebona ngezemidlalo eSports and Recreation Commission isihlolisisa ukwenzakala kuqembu leZimbabwe Warriors elakaphansi kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. ICommission le ifisa ukuba wazi ukuthi kuhamba njani kwele Gibhithe lapho iqembu leli elanqotshwa khona ngele-Democratic Republic of Congo 4-0 kumdlalo wesibaya sikaGroup A. IZimbabwe Warriors iyo yagcina ijeka ingalani yemiklomelo kusibaya lesi. Ukuze sihlaziye udaba lolu siqoqe lo muzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo.
Singabe bezama ukubana bayenze lokhu abakuthi ngesilungu yi-audit ye-chief yama-Warriors yokuya khona le-Gibhithe. Siyazi ukubana kuphume indaba yezinyanga ezingamnandi esiphume khonayo.
Ye, siyabona njalo uyacela ukuthi bakhulume ukuthi imali bayithatha ngaphi ukuthi bakhathe indizamtshina yokuya eCairo. La bantu babehamba labo ukuthi ngobani? Kambe bangakuveza konke lokho?
Ngibona ngathi kuzamela ukubana bekuveze ukubana ukuze bekhulumisane kakuhle ne-SRC. Kodwa ukhona omunye osekhulumile omele inhlanganiso yezifa yena okhangele ezemali. Uthe lokhu okucelwe yi-SRC akumangalisi, yinto oyi-SRC njengalaba abakhangele kwezomdlalo abalemvumo ukubana bekwenze layo izithi kize lizimiselele ukubana izahanjiswa umbiko khona ngale ephambili. Futhi ukuthi labo bazimisele ukuthi bekhulume ukubana imali bayisebenzisa kanjani.
Siyabona ukuthi le technical benji liyacelwa kakhulu ukuthi likhulume ukuthi kuyini kwakusenza ukuthi amajaha akhonone lawa ekhahlela ibhola. Ubonani kuyaphumani khona?
Lokhu kusho ukuthi yona izifa iza kumela ukubana ikuchasisizananzelela ukubana izifa yona phakathi bemali engange-5,000 uba umele benika abadlali. Izifa yona yayivele izilungiselele ukubana izakhipha. Ngibone ngathi kade bekhuluma ngokuthi i-3,000 kuzokuthenga i-2,000 ivele kudina leyi eyayenziwa president uMnangagwa ezama ukubana areize imali yama-Warriors. So ngikhangelela ukubana mhlawumbe izifa izakuthi yona ibilinde leyi enye ingxenye yemali. Inkinga ngibone engathi izaba khona yindlela yona izifa yasuka yathwala abantu abaningi kangaka ukubana bayebona ama-Warriors, kodwa ama-Warriors iholo labo lingalungi.
Umuzi wethu hadebe yingcwethi kwezemidlalo sixoxela ekobulawayo. Yes, ke sibone ukuthi abantu bathini phela khonapha ke ekudleni ke kuFacebook. Usikhumbuzo mlalazi ukuthi sesidandazela izulu ukuthi line abantu bakithi babhekane lodubo lokoma. Ehhe, kuzobuya ke abanye ukuthi mbonti kulobani. Uvodloza uthi livuka njani Mthembo, okwenzakala kwelakithi kunzima kakhulu, asazi ukuthi sonani. Ehhe, sinjengenkomo ezisemahlangeni. Kuzobuya ke unomthandazo wonkomazana uTamavoko Dube. Kuzobuya loZoma Dube la utsho njalo. Kuzobuya ke omunye ngothi ngibone khonapho uthi kulobani. Unqobe zitadube la uthi sabona Dube. Umihla emihle futhi imfuyo ngumnotho, uqinisile lobaba. Usishayeke uZahara kancane sibonge ukuthi nje cha silizwisi. Siyabona njalo ke usikhumbuzo uthi siyababongela abantu bakwemelika ngelanga labo likasibuse, ngabe basusa phela izijezo zomnotho abezedisa ilizwe lakithi. Zahara leyo singakayihlukani ukuthi sibone indaba ekade sikhokhela namhlanje. Abantu kwele Zimbabwe bathi badubeka okumangalisayo kutsha ihotela yomprofiti uWalter Magaya eHarare. Abantu beMelika bebethakazelela uzibuse ngolwesine. Kuzobuya ke iSports Commission sihlolisisa ukunqotshwa kweZimbabwe Warriors. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje ngolivalelisayo ngoKips Dube.